Victor Silapa, Northern Technologies about Coast University, and its third year civic leadership. So I think we're going to learn how to use the internet. Mina, as Zimbabwe, we're going to use the internet to learn in a non-profit organization, called Green Heart Trust. Ekufundeni kwami ngifunde ukuthi ngakhokhela njani inhlanganiso yami ukwenza inguquko uma sikhangele izinto ze-environment ne-climate change. So sifunde ukukhokhela, sifunde ukubhala ama-project proposals, sifunde i-financial management, sifunde njalo lokuthi yikwini esingakwenza ukuthi sikwanise ukutholakala sisezindaweni or ukutholakala sizikhonektha labantu abangasinceda ngama-resources lama-finances esingabe singawadinga ukukhuphukisa umsebenzi esiwenza.
Abantu abenelisi ukuthi bangene kulolu hlelo balutshwane kakhulu. Khangela ukuthi abatsha abaningi kodwa eZimbabwe kuyabavela abantu 42 ngomnyaka. Isubuyelile ekhaya ubona sengathi uhlelo lolu lungakuphathisa ukuthi wenelise ukuthi ufundise abanye njalo izinto ezifundela.
Khonokho ukuthi uhlelo lungena abantu abalutshwane kuyatshengisela izinga eliphezulu in terms of ama-application kuba abantu abangenayo kulolu hlelo. Mase ngibuyela ekhaya khathesi sengine-experience yakwanisa ukuncedisa abanye abafisa ukuthi bekwanisa ukuthi bevale umsebenzi wabo kuma-essays or uma bephendula imibuzo yokungena kulolu hlelo bephendule ngendlela ezayenelisa ukuthi i-application yabo ibe sezingeni eliphezulu. So nxa ukhangela i-application iyabe ilamabala athize okumele ungawadlulisi. Kungasikho ukuthi nxa uthe wangangeni kuhlelo asikho ukuthi you are not a good leader or awenzi umsebenzi ofaneleyo. Kwezinye izikhathi kuyabe kuyindlela oyabe ubhale ngayo ngamabala oyabe uwaphiwe okugunyeziwe ukuthi uwasebenzise. So nxa sengiyelile ekhaya ngikhululekile ukuthi ngifundise abanye ngendlela mina engavala ngayo i-application yami ngitshengisa umsebenzi wami engiwenzayo lokuthi i-application yami yakwanisa ukuthi iphumelele ngakwanisa ukuthi ngiselekthe ukuba part of the